Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izulwandaba? Ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlazi ku-29 Mabasa 2022 noChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu-3 abantu abalenkomo. Ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i-foundation of our industry and business in Zimbabwe. Hayi ngethukile.
Umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni koBulawayo lamhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi yena mafika emakhombini laphana kwansuthola ukuthi zifika khona ibambeki abantu babegcwele.
Abantu bakhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezuko. Kuhlelo za Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yikhuluza and injiva zamaSoviet Nkai Sounds. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa koBulawayo lamhlanje. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umbukiso walonyaka weZITF oqale izolo uqhubeke kuhle lamhlanje lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga acele osomabhizimusi ukuba bengakhwezi intengo yempahla mahlayana. Ekhuluma emhlanganweni owe-National Economic Consultative Forum ongenwe ngabasuka emazweni aphesheya kolwandle awezwekazi le-Africa labeZimbabwe, uChiwenga uqhubekele phambili ekhala ngempi ese-Ukraine ethi isibangele ukukhuphuka kwentengo hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Siyabonga la ngoba ulakho ukuthuthukise esilakho lapha kuntuthu. Njalo silusizi ukuthi impi ekhona e-Ukraine isibangela ukuthi intengo yezinto zikhuphuke emhlabeni lapha ezweni lasemhlabeni jikelele.
Umlawuli wedale lephalamende obekhona laye emhlanganweni lo umnumzana Jacob Mudenda uchasisa ngokubukiswa lidale lakhe lonyaka.
Injongo yethu iyafanana lenjongo yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi abantu kumele bacubungule ukuthi inotho yelizwe singayilungisa njani ukuze ibe ngcono abantu abaningi bahlale injongo yangkhona.
Umphathintambo wakoBulawayo inkosikazi Judith Ncube esamukela abangenela umhlangano ohambisana lombukiso owe-ZITF uthi bakhangelele ukuba osomabhizimusi bakuleli bazaqinisa ubudlelwano labakwamanye amazwe.
Sikhangelele ukuthi kuvezwa amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala. Kusivezela amathuba amahle njengoBulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatebeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors atshiyeneyo.
Usomabhizimusi wezokulima umnumzana Donald Khumalo usola ahlangane lakho kundawo yabalimi.
Kuzima mina ngingabona ukuthi olumangalisayo kodwa ke angazi ingxenye abanye bayabona, mina hhayi angingaboni lutho. Ngiyethuka nje ngoba ngiye enkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu-3 ngutri abalenkomo ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i foundation of our industry and business in Zimbabwe hayi ngethukile ngiyafisa ukuthi ngakuba ngcono kulelo
umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale izolo uyaze uyephela ngomgqibelo mhlaka 30 Mabasa osazavula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeva kokwehluleka kukamongameli Uhuru Kenyatta ngenxa yokufelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Baki ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Zimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu abaningi lamabhasi ngenxa yohlelo lwamapholisa lokubopha abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezupco izimoto lamabhasi abhaliswa okusemthethweni abikwa engeneli ukuthwala abantu bonke umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP eyazise uzulu weZimbabwe ukuba asesungule uhlelo lokubopha izimoto ezingabhaliswanga ukusebenza phansi kwezupco. Uhlelo lolu soludale ukuba abantu abalezimoto zabo zingalingi ukuthwala abantu abafuna ukungena noba ukuphuma edolobheni osokwenza kube nzima kuzulu osebenzayo nalabo abavakatshayo ukungena edolobheni. Uzulu uthi selokho uhlelo lwamapholisa luqalile sekunzima ukuba bagile ngoba izimoto sezihlala zidlala umacathelana namapholisa unkosikazi Bridget Sibindi sakamuzi Harare yena uthi sekunzima ukuya emsebenzini ngoba izimoto sezimehlisela khatshana zibalekela amapholisa
siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi senima ngifika emakhombini laphana ngikwanisa ukuthola ukuthi zifika khona ibambeki abantu babegcwele mamfika masengkatile maybe ngakati yonda fithi kumbe ngingathola imoto umuntu oyabefuna ukungithwala la minzwelile ngiyathi mfike eyathi sezafika etown amapholisa abemgadile sesithiya khatshana vele yasithiya khatshana okuthi sokumele ngiwokhe ngisiya emsebenzini of futhi mamfika emsebenzini ngiyabe ngumuntu ophuzileyo but ngisuke enjini ngesikhathi
unkosikazi Samantha Sithole esinye njalo isakamuzi saseHarare uthi ngabe uhulumende uyangezelela inani lamabhasi awenkampani yezupco
ya ukuswelakala kwabozupco lokhu sokusithwalise nzima thina asithwele nzima okunye ngoba laba bomshikashika vele kabaphathi kuhle abantu lakho kunzima ukuthi ugade umshikashika njengomuntu omdala ngoba uyahamba uthwele nzima phakathi bazahamba bekuthethisa lapho yafika khona ungahlangana lamapholisa kuyabe sokumele lime khona lapho ligcine selibotshiwe kwezinye izikhathi liforswe ukubhadala izimali kunzima abantu abami kunzima sibili
lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nomsachivengo yena othi kakuselilwa ukuhamba ngenxa yohlelo lwamapholisa lolu
yo sile challenge enkulu cause as it is we facing ama-accidents caused by imshikashika most of the times cause abantu laba some of them they don't have licenses most of them and reason why sibe le mshikashika is because amazupco akhona the scarcy amazupco malutshwane abantu balayina bakhuwa up until 8 PM and kuyabe sokulate kakhulu ukuthi abantu bebelokhu belayini that's why abanye beprefer imshikashika
umnumzana Libert Siziba uthi uhulumende kumele aze lendlela zokubona ukuba uyancedisa ukuhamba kwabantu ngoba nxa amapholisa ecotsha imoto ezingekho emthethweni abantu basala sele sekunzimeni
uvuka ngabo ekuseni ngabo 5 abantwana besalili suvela emsebenzini ulakho futhi ukuphuza ngoba uzalimelela ibhasi Copacabana lapha ophuza khona futhi ngoba malutshwana amabhasi wonayo. So asisaboneni labantwana, asisabi lesikhathi lezimuli, asatholi isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi abozukhula aba balutshwana. If kusenza bengithi i-government ivumeze laba abalemithova namabhasi angasu awezuku labo bengene emgwaqweni.
Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuba umkhankaso lo uqonde ukulwisana nabezimota ezilabatshayeli abangena amaphepha asemthethweni abavumela ukuthwala abantu abaningi. Uthe njalo sekulezihlakalo zezimota ezihamba zitshontshela abantu okwenza ukuba uZulu athwale nzima esithi abantu kumele bagade izimota ezivunyelweyo ezisemthethweni. Ngimelesithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa ithi abokuza abaphila ngokuthengisa izithelo lemibhida eceleni kwemigwaqo kuzamele bachiye ukwenza lokhu inyanga ezayo ingakapheli. Lokhu kulandela isinqumo esathathwa ngumanisipala weSoweto othi abantu bokuza kumele baphe ithuba izizalwane zakwele South Africa elokuthengisa ezitaladeni. Umanisipala lo ulamalunga amabandla athola usekelo lokhetho olusanda kwedlula ngokuthembisa ukuxotsha awokuza. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeSoweto ngabadabuka eZimbabwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye baba Gandhi, lokho into okuyishoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo eSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi uqhashe ube semsebenzini. So ke nxa usuzenzela futhi ke uvinje laphana, yikuthi into leyani ibulambise uzithini usubona ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapha engivela khona. So yiyo into okuyitshoyo khona lo.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Ye, into okuyitshoyo kuyinto lokho kungase kungumthetho, ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi ikuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutho ukuthi kuzabe kungasapheleki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kusho ukuthi i-xenophobia bese institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni, okuyikuthi loba usubotshwa kuyabe sekuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi usithi. Umthetho lowo wenziwe singathi i-reactionary legislation, ukuthi-ke ngumthetho wokureacta owokuthi khona lokho okukhunywa zinhlanganiso ezinjengabodudula kube yinto-ke ebekwa ibe semthethweni. So-ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi ngamafitshane.
Bakhona yini osubezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abaningi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya. Mina ke ngomunye wabo abantu asebekubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela enjengaleyi kuza ngisiza ngani.
kungangcono uyabona nxa ulawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini kuyinto engcono kakhulu le kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebe kuxotsha besithi ungadla amabhanza akho wena ubususalela uthi ngizawadla ngenkani akungeke kusize lutho lokho into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulala udlile awusayibhatali irent awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya awusezuhlale vele yes siyabonga
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo ngolwesibili uphela kusasa. Okwamanje isizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulungisisa udaba lwabantu ababaleka emazweni abo emhlubulweni we-Western Hemisphere kuqhubeka kuyinto emqoka kuhulumende weMelika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni we-Ministerial Conference on Migration and Protection oqhutshelwe kwele Panama. Uqhubeke wathi, silomlando wokuvikela imingcele yethu ngendlela ecacileyo njalo ehlonipha abantu. Siyazihlupa kakhulu ngezigidi zabantu kulumhlubulo abatshiya imizi yabo besiyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Uhambo lwakhona lulengozi. Izihambi zisuke zibe sengozini yokuhlukuluzwa ngazo zonke indlela. Abanengi ngabantwana abalekusasa elibuvilibana. Sonke silomlando wokubanakekela. Elemelika likhangele kakhulu imbangela eziphoqa abantu ukuthi basuke emazweni abo besiyadinga impilo engcono okugoqela ubuyanga ukuswela amathuba kwezenotho inkohlakalo ezombusazwe kanye lokuswela ukuvikeleka. Konke lokhu sokube kubi ngamandla ngenxa yokuguquka komkhathi lomkhuhlane we-COVID-19. Elemelika lizimisele ukusebenza lamanye amazwe ukuze kuhlaselwe amaqembu aphathisa abantu ukuthi beqe imingcele ngaphandle komthetho. Ukuvikela imingcele ngendlela elobuntu, ukuqeda impiko yamanga, kanye lokupha ubuphepheli labo ababudingayo ngokusemthethweni. Kumele siphathise indawo ezilabantu bokuza abanengi. Kumele sibancedise bakhe kutsha impilo zabo njalo bathole imfundo lemisebenzi. Kumele sibone ukuthi uncedo lolu luthuthukisa izigaba zabantu laba ikakhulu kunhlelo zempilakahle kanye lokupha abantu bonke amathuba. Lo ngumsebenzi wabohulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo, amankampani, amabhanga kanye lengatsha ezibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ndawonye lalabo ababona ngezomkhathi. Elemelika lizaphathisa ekuhlanganiseni zonke lezingatsha ukuze zibambe iqhaza kulolu daba. Kulabantu abangu 95 million abasuka emizini yabo ngaphandle kokuthanda emhlabeni jikelele okulinani eliphezulu ukwedlula iloba yisiphi isikhathi selokhe kwaba lempi yomhlaba esibili iSecond World War. Kutsho uBlinken, lo ngumlando okumele siwumele sonkeni sibambaneni sisebenze ndawonye ukuze silungisise lolu daba.
udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMadlambofu uthi ukhathazekile kakhulu ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu ehitshayo eyetiergas ngempelaviki edluleyo. UJoseph Njanji, intatheli zindaba yezemidlalo, usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leChicken Inn ngesonto enkundleni eBarber Fields, njalo uMpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba abe yihlomi waphelela.
Umdlalo esiwulandayo umdlalo omkhulu kakhulu, ngiyabe ngifisa lami njengomqeqeshi ukuthi ngibe nabadlali bami bonke, but umdlali wami omkhulu odlala emuva uAndrew Tandy nguye ongani ihlombe lakhe laphuma. Nguye ngibona ngani ngiyagcina ngingalayo ngesonto kwigame yeChicken Inn. But ngibe sesiba nabadlali ababili futhi uNqobizitha noStendi, bona abangezwa kuhle bangani ba-affectwa i-takers ezishabane. But ngithemba nxa ukuthi kwehlule labo abazangena endaweni zabo bazakwanisa ukuthi bethuthukise iqembu liye phambili.
Iqembu leHighlanders lingena kumdlalo wangesonto lilemiklomelo elitshumi lane, ikanti leChicken Inn lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha. Umdlali osakhulayo uDarlington Mukuli, yena uthethwe kuqembu labasakhulayo leBhozo 90, uthi ulethemba elokuba iqembu leHighlanders lizathatha yonke imiklomelo ngesonto.
As a team, sasiyele ukuthi vele BF want to collect maximum points. So we try very hard ukuthi sidlale sithola maximum points.
Ngomgqibelo amanye njalo amaqembu akobulawayo ezadibana enkundleni eBarber Fields, lapho iqembu leBulawayo City elizemukela khona eleBulawayo Chiefs. Umqeqeshi weqembu leChiefs uNilton Teroso uthi lo mdlalo uyafana nje leminye okungakhathalekile ukuba badlala labafo wabo.
I think, to be honest,
ngokubona kwami njengomqeqeshi, iqiniso elikhona ukuba akulanto entshintshayo ngenxa yokuba sidlala laliphi iqembu. Siqhubekela phambili sihlela lokulungiselela ngendlela efanayo, ngoba okusemqoka yokunqoba.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leRentals lizadlala leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleTenex ngaseSakuva. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana leli Harare City ngaseBaobab. Kuthi iqembu leWawa lizadibana leli Dynamos ngaseAscott. Ngesonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala leli ZPC Kariba ngaseSakuva. Kuthi iqembu leCape United lizadibana leli Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium.
Umdlalo odlalwe namhlanje phakathi kwe Ambuleyadalele Triangle uphele zimuchikilo panqa 1-1 enkundleni National Sports Stadium.
Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yiKhuluza and Injiva zamaSoviet Nkayi Sounds. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
South Africa kodwa lidabuka enkayi. Nangu umholi walo uKhulumani Dlamini.
UKhuluza nenjiva zamaSoviet lahlekahle liqembu nje elisungulwe ngo-2016 ukuthi saqala ukungena endimeni yomculo ukuthi senze i-first album yethu bekungu-2019. Sesinamandla lathi awu-2.
Amadlalade lawa abalisa elilesihloko esithi siyalibonga bazali, kanye lelithi injongo injabulo. Aba abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani?
Inamba esingatholakala kizo lapho ungatholakala khona ama CD mangaba abantu benesibizo sokusichaza sithi zona 0742587713 la ku 0612572494 yikho lapho abangathola khona abalandeli bekwazi ukuthola ama CD kanti futhi sisase nohlelo nokuthi sifuna futhi indawo laphana esizowashiya khona eflawaya ama CD bekwazi ukubathola abalandeli okwamanje asatholakala nje ngapha eGoli kodwa nje kungesidala azobe setholakala futhi lalapha eflawaya
abalandeli ubachiyela wapha amazwi
engachiyela abalandeli ukuthi abahlale ebesethembeni ngoba siyakwazi ukuthi emculweni esikhathini esiningi kuyahamba kube nzima kuphazamiseke laphana nalaphana kugcine kwesinye isikhathi uma ngabe uhlele ukukhipha i-albhamu kugcine kungasahamba ngendlela so abalandeli ngiyagqugquzela ukuthi lapho bengaphela uthando kodwa kusalayo ingoma iyabe izophuma kodwa-ke lo nyaka siyathembisa ukuthi sizobuya futhi ne-full album salokho last year singabuyanga le-full album
uphuma-ke enkundleni ukhuluza leqembu lakhe le-injiva zamasoviet nkayisawo nzingale
Zimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje abantu bakhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa abanganilisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.